Mina ngihlala ewangendaweni yase-number 3. Izulu line okuyisimanga ukuthi laqala lisina ubusuku bonke but laziba serious ngama-5 AM ekuseni. Okokuthi in 3 hours laqala ukwenza ama-floods langena ezindlini ezise-number 3. Then endaweni yase-number 1 khona phewanje lakhukhula izinto eziningi ama-properties. Endaweni okufaka usema-eni langena phakathi kwezindlu ukuthi lalifika kuma-window levels. People lost so much property. Then endaweni yasema-F e-number 1 again lenza into efanayo. Endaweni yase-Sandrella then lase-DRC eMpumalanga. Nje liliningi kakhulu kokuthi asikaze sibe lezulu elinjalo endaweni yase-1.
Lina-ke alizange likhukhulelwe impahla lokunye okuthiyeneyo?
Impahla zaba damage ngoba kweyethu indawo izulu belinyetha. Ngingena phakathi ngilange iminyango lobeifaliyeke ngingena ama-properties amaningi abe manzi athula labo thina ilakhethi ukuthi sihlezi angazani ngaphezunyana mbijani but laba abasezinzini ezisethuzandathi abahlezi ngaphansi impahla eziningi zakhukhula.
Pho-ke ukudla kwenu akuzange kuchaphazeke?
Njengokudla lapho yikho lapho kwaba buhlungu khona ngoba yonke into yayimanzi nje. Uma sikhuluma ngokuthi window level andiyahle ndibona ukuthi lobo kwali kitchen unit kungathiwa window level siyabe siyangathi lapho esisiwa khona ukudla ukudla okuningi kwaba 4 years sivele kakhulu isikhala eZimbabwe lapha sikhala nge-millennia impuphu yonke nje sikhuluma sinje le mpuphu yakhona ayitholakali lezitolo sesibonga ukuthatha yona le sizama ukuthi sifomise sigqogqozele abantwana isireli.
Akula bantu abalithembise ukuthi bazalinceda yini?
Akula so far especially number 3 akula ngitsho lo yedwa simbonileyo ofikile ngitsho lezindlini esihlala kizo ezekhampani ngitsho bona bekhampani ukuthi beke bebuye bezebona they just went kuma-areas anjengabo number 1 lakulapho kuseduze le-town khona but thina esingapha kuma-compounds lapho esihleli khona kubo ma-quicker akula abafikileyo just we come and check.